So we see a decent about VOA in the belly.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 10 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abathayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhatalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola emelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga.
Ngokunjalo ke iyimali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Ibandla le-MRP lithi lizancedisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zokudinga amalunga edalele parlamente lawe kansili.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi sinathekelele ngemidlela zesithi thina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa back i-political power esisibalekile emva sinosi kwaphatha umbuso izanu nge-MDC.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by elections oluzakwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo.
Abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhatalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola emelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Umanisipala waqatsha inkampani ethiwa 23 Investments yaphiwa itenda yokufaka imitshina yokwamukela imali yokupaka kusukela ngasiphi isikhathi. Abatshayeli sebezahlawula imali engamadola emelika alithumi lasithupha US$16 ngelanga, okutsho ukuthi umuntu osebenza edolobheni epaka nsuku zonke ngaphandle kwempelasonto usezahlawula amadola emelika afika phose amakhulu amane US$352. Siqoqe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eyobulawa Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi kukhanya ngathi abaluthakazeleli bathi imali ebekwe ngukansili wakobulawayo ingani iphezulu kakhulu, abaningi abasoze benelise. Ngokunjalo ke iyimali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni lakobulawayo.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhamba njani imali yonke le iyabe isiya kukansili na kumbe ikhona inkampani layo ezaba ithola imali le eceleni?
Imali le khanya ngani kule kampani bekuthiwa yi-trend parking nxani laphabanisanga eyiyo ekhokhela kundaba le yokuthi uZulu wakobulawayo abhadale indaba ze-parking ngamahola ngamahola. Imali le kukhanya kayisoze iye kubulawayo esikhwameni sakhe sonke, kukhanya likampani la izathola ingxanyana. Kodwa angilalwazi lokuthi imali engakanani ngoba leyo ndaba ayikakhulu lunywa ukuthi ifike ebantwini, kube lo lwazi olujulileyo ngendaba le. Kodwa kukhanya ngani yikampani okuthiwa yi-trend parking nxa ngaphambanisanga, abaza ngiqondisa ke abalolwazi.
Ngokubona kwakho nxa sokuthiwa kubhadalwe imali yona leyi, zizabalutshwana yini imota ezenelisa ukuthi zibe zipakile etown?
Osokungenzakala ukuthi imota sezingasala ziziningi, sokungavula amathuba obugwelegwele omgunyathi ukuthi abezimota bagcine sebefumbathisa izisebenzi zenkampani le eyiyo ebambe indaba yokuthi imota zibe zisima lapha edolobheni zibhadala imali nxa intengo yakhona kumbe inhlawulo yakhona iphezulu. kuzabangela ukuthi abantu bakhumbathise imadlana ethize xa kuthi imali ephezulu kakhulu. Ngomnakano wami benginakana ukuthi nga kuya ngami ngabe idolobho liyakhangelisisa libe lendlela yokuthi abantu bathenge amachenqe ezinyanga. Ngiyazi ikhansili ukuza amavele lokho nje phambilini ukuthi abantu bayenze ama prepaid parking disks. Kodwa ke kathezi nje sole company le ngabe iyayenza kube izigaba ezishiyeneyo. Uthi ungathenga isigaba seviki, uthenga isigaba semaviki amabili, uthenga isigaba samaviki amathathu senyanga somnyaka, uyimali ethize yokuthi uthole ichichenqe elitshengisa ukuthi ubhadele ukuthi ubhake iloba ngaphi koBulawayo. Kodwa ke empeleni limali khanya ngani phezulu kakhulu kubantu abaningi. Ngizwile besithi khona kulama zone achiyeneyo, ngithe ngikhangela enye izone yakhona ngabona ikhomba abo $80. Nxa nginakana abantu abaningi le mali abayikoli, benginakana ukuthi nga kuyathi kuqophe imhlangano loZulu kukhulunyiswane. Angazi nxa kwenziwa bewangikhuda, kodwa umnakano wami bengisingxenye kumele kukhulunyiswane. Ungabona uZulu engani kaphathekanga ngendaba ezinje, kebe kudinga ukuthi engxenye hlale phansi kukhulunywe ukuthi kube engxenye le ndlela lapho kungahlanganwa khona.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla lemphakathi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balivotele kukhetho lokudinga amakhansila labameli bedalele ephalamende ngomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi konke okuhluphayo kulezi zigaba kuphele. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi ngokuvotela abakhokheli be-MRP ezigabeni uhlupho lokuthathelwa umnotho we-Matabeleland le-Midlands ngezinye izigaba zelizwe kanye lokufundiswa kwabantwana ezikolo ngababalisi abakhuluma ulimi abangalwaziyo kungaba ngokwayizolo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile mhlanga we-Studio 7.
Esicabanga ukuthi sinathekelelengo and sikithina yimthwakazi kungaba yindlela esingabisa back i-political power esesibalekele evasinsi kwaphatha umbuso izanu le-MDC. Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bebevota iminyaka yonke leyi besetshenziswa, kodwa-ke laba abavotelayo bengabancedi ngalutho. Sinanzelela ukuthi umnotho wemathekeleni le-Midlands udliwe eHarare, umhlabathi wethu uthathwa ngabantu abakhona ngabe. Yonke into nje eyenzakalayo ukuqeli ukufundiswa kwabantwana bakithi ngamatitsha angayisiwo obobakibo. Konke lokhu thina sithi nxa abantu bengavota berejista ukuvota ngobuningi babo kuma-council lakuma-MPs ngoba yikho lapho kule power khona, abantu singakwanisa ukuthi sizilungise zonke lezi zinto ngoba yasike sesikule mandate esiyiphiwe ngabantu ukuthi sibamele, sibakhulumele, silingise izinto esibahluphayo usuku zonke.
Umbiko lo liyalivele liwukhulume, kuyini elibona ingani kungaguquka ngalesi sikhathi, njalo abantu bengawemukela yini ngokwehlukeneyo kulakuqala?
Siyabonga abantu dadewethu, ikhozi esihamba ngayo yayivalekile kibo babengayazi, kodwa kathesi ngokubhodi esikwenzayo emakhaya sitshela abadala labo besitshela ngezihlupho zabo kuyabonisa ukuthi bayakhwabitha lokho esikwenzayo, njalo bayatsho ukuthi thina esikukhulumayo lalokho esibathengisa khona kwehlukile kumabandla wonke la khona kweleZimbabwe ngoba sikhuluma sibabonisa ukuthi ama-solution enhlupho zabo avela kibo kavelele eHarare elapho kuvela khona ama-problems abo. So sina siyenza okuthiwa yi-political education ukufundisa abantu ngenhlupho zabo kuvelela ngapho, njalo sibabonisa ukuthi imandate yokulungisa lezi zinto ivelela kibo. So-ke yikho sithi umbiko wethu abantu bayawamukela njalo bayajabula ukuthi ngempela yithi kuphela abantu bokuqala iZimbabwe yonke ingaka ababatshela ngenhlupho zabo langendlela yokuthi kumele sizizonke njani indawo.
Lokhu kuza ngesikhathi amanye amabandla ekhankasela ukhetho lwama-by-elections, lina elithe alincintisi kulo, akusoze kuphazamise yini lokhu abalandeli wena ukuthi beze ukuthi umbiko wena uqondane laluphi ukhetho?
Akuzukubaphazamisa ngoba i-by-election leyidwethu thina siyikhangele fayona ukuthi izanu p f iphuthela kakhulu u-2023, njalo isikhathi abatshele ngaso abantu ngalolu khetho langendlela abafuna ukukwenza ngakho thina singazikhupha ngakho kungasikhipha endleleni yethu, kumbe ngithi kume-intarget yethu kudemoralize abantu ngoba
Zana Mpondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obexoxa icingweni leStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isisungule uhlelo lokungena emasontweni ikhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ihlandla lakuqala lokubhalisa lisungulwe iZimbabwe Electoral Commission ekuqaleni kwalinyanga njalo ligcitshwe ekupheleni kwayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
Ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakoBulawayo eMathebeleland la kwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubo olufana nayo abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama constituencies ukuya register ukuvota akulandile party leyo ozayivotela okudingakalayo ukuthi uhambe uyiregister kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yipi iparty usuregistile. Thina ke njenge Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign. Lapha sithi thina mKristu hamba ubhalise uregister njalo uzahamba uhambe njalo uyevota kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalo ngalisande ukuthi kube lama announcement emachurch ukukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu bevota njalo silohlelo lokuhlangana labantu bezek sebenzelana labo basinike ama list ama mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okulendawo zokuthi ba register khona njalo sifuna ukucela abantu bezek abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu lohlelo esizalwenza le sikhangela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili.
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote vapha sizathobani kahle kahle
udubo olukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo. Ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sithengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho. Yikho sasibona uJesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika uNkulunkulu okukaNkulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi. Njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu. Njalo kwesibili bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila sokungena oMP sebeqalisa-ke ukukhonona sebeqalisa-ke ukungathokozi. Umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutsho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele. Ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo antsho siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokho akuncedi lutho. Ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu njalo kulabasha abangazange bavote abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota.
Umfundisi uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. inhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwamabhayi elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano lo ukhuthaze njalo amabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula kungeladlakela.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi impisi sezibhahile esigabeni seMadebeleland South lapho isezidale khona umonano omkhulu zibulala izifuyo. Umsakazo weZBC uthi amasela amathathu kade entshontsha intambo zikagesi esigabeni seUzumba Maramba Fungwe abotshiwe izolo ngemva kokubanjwa egcekeza umthina weTransformer. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Balaleli, sonke lisupport Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthiwa ihlayele inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kuyisiyakwazi sizoba sizofika ebangeni lokuthukana. I-Studio 7 yona kahle kahle sicelani senzeni so njengabalaleli bayo lama-supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hhayi singathuki. Umuntu ngasimsola kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into eyenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapha, hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana. Njengomunye ngimzwethuka nje thuka lobaba le thimu le MDCT, hhayi kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa uMoyo uMqondisi, indaba kababa uMoyo uMqondisi ibalulekile sibili, kodwa-ke phela ukuqunywa kwelizwe lokho kufunayo kungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke. Ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident uzabe ekhulume ngubani ukuthi ilizwe liqunywe, ngoba kufune ebe kuphawa khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe leyokuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa-ke nxa engaba ku-member of parliament kumbe lakho ku-member of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi ilizwe liqunywe? Wonke nje anti abona ukuthi ungakhangela ithimu yabomama omakhulu uDr. Phokozani Khuphe obabo Monsora, hayi ngabantu abaseboreni abanake ngasihluphi ngabo, ngabantu abaseboreni shame okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuye ngokuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0, yikho okukulaba abantu ababili laba abakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi wala ama-supporters umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, uMonsora kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, kodwa bathi wala abantu babo akulalutho lapha lingayo ethuswa ngumlilo wama-newspaper lo ngabantu abangala msebenzi lapha. Asiwayekeni benjalo kuphela.
Benjalo lapha ku-Studio 7 naba uZimbabwe siyaphila kakhulu. Hlupho nje kuphela imali. Siyakhala ukuthi uhulumende ukhona ayesenzethu izinto ezinenza, ngoba singathi asimfuni. Yabona ngisimba abalalo kwanje kwakhiphi. Indaba ekhona nje ukuthi kwadana kweZimbabwe singabambana, siyaphumisa into eyodwa njengalaphana unkomo esekhona futhi sesibona izinto zingcono. Fika laphana unkomo wapha zindova zadakwa kakhulu, futhi sikhangela unkomo ekhona zala umgabo ekhona ekhokhelela abantu khayenda kathesi umgabo ekhona izinto bezingcono. Fika lapha umnankagwa abe khona ayongufezile ekhokhelela abantu, izinto azihambi kuhle nje. Mina befuna ukuthi nje laba abakhona kongale phambili bekhokhelela abantu abahlale phansi becabange babone ukuthi amaphutha abangathi ukuthi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono, ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo. Nje ngaphela uMozambique beli lizwe le singasilandeli ngenothi esilayo thina, asifanele ukuthi siyangeni lizwe abantu asilungiseni lizwe lethu ngokuthula sasisebenzisa nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi lizwe lilungiseke wenisufuna ukufuna inqindi naye ukuthi ulwe naye ukuthi ukhulumele iqiniso yena umuntu efuna ukuthi lizwe libe lihle ngiyabonga ngalama
salibonani salibonani balaleli bestudio 7 hayi mina ngiyaphila ngoBruce Moore hayi ngithi umnyaka omutsha yini lonke balaleli bestudio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi zakhamuzi zeZimbabwe sibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kanti sangenelwa yimamba endlini kwezenjani abantwana babulalewela imfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bamaministers bonke bafunda phetheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele sinzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othisha hayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kanti aliboni yini okwenzakala eSouth Africa bantu iSouth Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lo vele usewalithatha umungu lasefana nalogola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imhlangano zakhamuzi ngezigaba ngezigaba khiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngani qeda kwapho liyabhadala ischool fees setem epheleleyo linabantwana bengafundanga item epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumzimbabwe kobomnankagwa hayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa le qembeni aleke lisihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hayi ayisikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lo libulala imfundo hayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough alifunguzeli uchamisa futhi eliyenzele hayi lo titha laye liyenzele hayi khona manje sokuthi umathi maZimbabwe
sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi bestudio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngikholeni wasegwanda esigodini emncelenini webhanda lesigodini siyangiyabonga bengilalele imathepelele nje broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathepelele nje besho ukuthi imathepelele nje ayinalutho dingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhayibhrishi usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebelelendi ngoba imathebelelendi isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho funeka abantu basemathebelelendi sibambaneni kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu bayabencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha emathepelelenji ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu abethu bazokuhlupheka kakhulu abantu abethu bakugcina befunda inlimi ezingasizo zethu abantu abethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwa kade ekhuluma nge-freedom uthi yena unge-freedom awusiyipolitiki no i-freedom party but awusiyipolitiki ngiyomanyano lwasemathebelelendi uthi bahlala phansi about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imathebelelendi isalele emuva kakhulu imathebelelendi ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamosha isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukaNkulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi bestudio 7 ndinelisakaza njengoba zinjalo nginethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba mina ngubhanda moyo kukulilima West Plumtree ward 9 Makhulela mina okungizwisa kakhulu ezibakwe lapha abantu abadala mpela amapolitiki bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangele ukuthi adivele ilizwe liyangaphi abanye bakhuluma amanga, abanye bakhuluma ukuvikela iparty, dan ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe. Abantu akabeke bezwela abantwana bezimbago bekhulume into yokwakha ilizwe. Angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty, ngitsho nje badala abakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi akustrike. Mina ngendlela engibona istrike ifanele amateacher engabuyi ezikolweni ehlale emzini yabo or bayatoyitoya or benza ngingabi mude kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inhlanganiso ezicubungula ngobuqotho bukamongameli welizwe leMelika zithi umongameli Joe Biden uyaphosisa enkulumeni yakhe nxa ekhuluma okungalotshwanga phansi, kodwa abacubungula inkulumo kaBiden bathi ungcono kulomnumzana Donald Trump owayehlezi ekhuluma amanga esikhathini sonke. Inhlanganiso yezindaba e-CNN ithi uBiden uyake akhulume ihaba ikakhulu ngembali yakhe, hathi ngomsebenzi wakhe okwakusenziwa nguTrump. Kuhlelo oluthiwa fact checking, linhlanganiso ithi njengesibonelo uBiden ngenyanga kaLwezi watshela abantwana bemakolitshini ukuthi esakhula wake waba ngumtshayeli wemota ezinkulu ezithiwa ngama-18-wheeler, kodwa abacubungula ngembali yakhe bathi lokhu kulihaba. Sixoxela landela ezombusazo weleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi othi uBiden ukhanya kodwa umsebenzi uyenza okuqotho.
Uyabona ama-Democrats lapha enze lokhu okuthiwa nge-football i-okidok. All along they've been playing down ama-January numbers. Ingani hayi, they don't expect much. Bona kodwa kade bevelebe ngani these things that told them otherwise. And here comes the jobs report and surpasses by far. And all along they'd already taken a beating to right-wing media, as which they were already making excuses. And then job numbers, they surpass everything. So with that, kind of local but they said they'll be revising down or revising that January reports number, which is common too.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na angasusa ilizwe ebunzimeni.
Uma usithi ukususa ilizwe ebunzimeni ningazuka utsho lokuniphi, kodwa uma singakhangela ubunzima obukhona nje, mina ngathi the only difficulty engathi khona khathesi i-violation of i-First Amendment of free speech, where these people are weaponizing any and everything. And you see no president or abantu who can push back, only FBI, the Department of Justice, who can monitor and actually do something about or white supremacy. It would be different if we had an impartial government. But I, by the constituency, is greatly threatened by the current rhetoric. So, even Umaukangela in the Ukraine, who Biden has been a senator for his Katisi, so he's very versed in our tools, our foreign affairs, how to relate even in the Putin in the Ukraine, though as a zero. So, even the team here, I trust the team.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abatshayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo ayo kuzikhundla zamalunga ebhale lephalamende lawe council. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.